Iziphathamandla zendatha zikarhulumente ezigoqela uMnumzana Simon Khaya Moyo, Bedniko Ncube, obedingwa Mguni, abangamalungu edale lephalamende ezantsi yamandebeleni okwamanje abanjengo-Andrew Langa loNkosikazi Tambo Jane Mohati kuzamele basebenze nzima ukuze babuyele ezikhundleni zabo. UMnumzana Simon Khaya Moyo uzancikilana laboMnumzana Richard Ndlovu loPhumza Ndlovu kumaprimary awebulilima. Umphathintambo ezenzakala ezantsi emandebeleni uMnumzana Bedniko Ncube yena uncintisana ngentatheli zindaba elodumo oko wasebenzela umsakazi we-ZBC engakayi eKhulumani FM uMnumzana uMphile Marobi loAndres Mathibela. UMnumzana obedingwa Mguni uzahlangana loMeter Moyo. UMgcini Sihlalo weZANU-PF ezantsi emandebeleni uMnumzana Rabelani Mtshweni uthi amalungu ebandla lakhe angene ngobuningi ukhetho ngoba sekunombuso omutsha elizweni. UTshweni uthi uzancintisana loNkosazana Tambo Jane Mohati yena ongasazwanani lomkakhe umthekeli kamongameli welizwe uMnumzana Thembo Mohati kudinga ozamela iBed Bridge kwiSenate.
Into is very long, you know, hayi ira.
Abanye abalakho ungasabuyela ukukhetho babalisa umeli wedale lephalamende edolobheni leGwanda uMnumzana Edson Nkumbo yena ozabhekana loNkosazana Cecilia Ndubiwa noMnumzana Trinos Nkomo odume ngokwemba egolide kanye noJaffet Dube. UMnumzana Andrew Lange insiza North uzancintisana lamalungu ayisikhombisa agoqela uPatrick Gobe loVumani Moyo. Ngokufanayo insiza South uMalakhe Nkomo kuzamela bopha ezicine ukuzanqoba abanye abayisikhombisa abafuna isikhundla sakhe abagoqela uJabulani Dube loSpurs Sithole. OkaNkomo uthi ubuningi babantu abafuna ukumela iZANU-PF kuveza obala ukuthi leli bandla lilosekelo olukhulu.
Lokhu kutshengisela ukuthi ibandla leZANU-PF libandla sibili elifunwa ngabantu ngoba abantu abasozibabangisani entweni entweni abangayifuniyo. Mina ubona kwami ngibona kukuhle kakhulu. Njengoba usitho ukuthi khona kimi ngapha abangaki thina sizabe singu-7 kodwa anti abantu babazakhuluma ukuthi bafunani njalo nalaba abazafuna ukuthi bangene ukuthi bazathi ukuthi hayi Nkomo wena uhluleke lapha local as an assignment.
Uphinde wathi ubona elethemba lokunqoba ngoba isebenzele ugodlwayo kakhulu eminyakeni emihlanu eyedlulileyo.
Uma wakhangela mina ngithatha insiza South ukuthi into engu-MP ngiyithatha from i-MDC anje. Abantu bebengela network ifakiwe ama-network abantu i-network isikhona la sibe sesikhangela izikolo bekunezikolo kade zivele ezingela magetsi. Izikolo zangikhona zikhona izikolo ongazivalisa omapeyi umendola obani bani lapha lamahode kade angazabi lamagetsi. Amagetsi afikile khathesi kuzo lezo zikolo.
Emzingwane bahlanu abafuna isikhundla esizaphethwe nguMnumzana William Dewa kuDeped Bridge East bayisithuba abafuna isikhundla esasijiwe ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Thembo Mohati. Iningi lamalunga la ayaphithizelwa kwamanje ekhankasela ukhetho lolu lwamaprimary. Kulezihlalo ezingama-30 ezamalungu edale lephalamende kanye lezithupha ezedale lesenethi ezantsi emandebeleni. Ukhetho lwamaprimary lweZANU-PF lukhangelelwe ukukhutshwa ngayonalo impelasonto mhlaka 29 Mabasa. Ngingu-Albert Ncube owendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.